Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Lamgela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 25 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje ngesikhathi ukuphindela elizweni kokamsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili iKhansile yakoBulawayo ekhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu.
Asathi zimithingi ku-councils bazi abanye kodwa ungadini abantu basibakile abaqesi abantu asike umuntu ababuya ezimithi abayazelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwantatyani akula manzi emadamu ama-pipe ethu abevele engalungiswanga kahle.
Izakhamizi zithi kuhle wonke umuntu achathiselwe ngodaba lokuvalwa kwamanzi.
Ukuthi abaningi bazile kumbe kabazwanga khonaphele kulapho kulohlupho khona ngoba i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp abantu abaningi abasavula ama-documenti lawa angantwakhi amabhanki amaningi kumbe kuzwe kusinekade singantwakhi la mabhanki kuma-foni ngoba i-council isukuke lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone.
Owayengusodolobho we-New York emelika uMnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire uphumele egcekeni ngokusemthethweni izolo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngesikhathi ukuphindela elizweni kokamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF izolo lithe limemukela ngezandla zombili. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Simon Khayamoyo utshele umsakazo weZBC ukuthi zonke izizalwane zeZimbabwe ezithanda ilizwe lazo kufanele zizwe zithokozile ngokubuya kukaMnumzana Chiwenga yena ofike elizweni ngomgqibelo evela eChina lapho abeselatshwa khona okwenyanga ezine ezedluleyo. UMnumzana Moyo uchayile ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa ngathi yikuqoqa kwakhe ukuthi uMnumzana Chiwenga elatshwe kulelo lizwe. UMnumzana Chiwenga ufike wakhuthaza abantu ukuthi besebenze gadalala ukuthuthukisa ilizwe labo. Wasola odokotela ngokukhalala umsebenzi. Abanye bacabangela ukuthi kulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa loMnumzana Chiwenga kodwa iziphathamandla zikahulumende zithi lokhu akusiqiniso. Ababili laba bobonakale bethabelana emifanekisweni. Ikhansili yakoBulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu. UKhansela Mildred Ncube kaWard 16 eGwabalanda uthi umanisipala uzamile ukwazisa izakhamizi ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi zizilungiselele.
Asathi zimithingi ku-councils bazi abanye kodwa ungadini abantu basibakile izabaqesi abantu asike umuntu ababuya ezimithi abayazelela vele isimo esikhona sokuthi vele izwantatyani akula manzi emadamu ama-pipe ethu abevele engalungiswanga kahle bacazisile sizabiza futhi imithing sibatshele.
Kodwa sesikhangela wona lawana we-72 hours lawo ayingabahluphi yini?
Hhayi lawana zangabahluphiyajayeli konke bayakwazi sazi ama-date abo kuhle angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp konke kuhanjisiwe abuzile bayabalisana bayatshelana isikhathi se-72 into ebahlupha kangako le bayathela ezigugini zagcina amanzi akwasebenzise ngenanzelelo.
Manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bawathola ngaphi amanzi okusebenzisa nsuku zonke?
Balazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyukuthi yalasigubhu iyakwanisa njengamanzingisebhakanandala anes so nxa ukuthi izigubhu zazizilithwane nxa ama-timetables awafanani bakhaphakale bathatha amagogonyoti bazosebenzi abanye bayathathela uvifo ngoba sihambelani ama-timetables ethu jessayi nalapho egwakalandala indawakho baphane emagogonyoti engikhangelani nakwabi akenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi la mangilawo lapha le magogonyoti abalawo leziveva balawo kuhambe njani ama-timetable achiyani bayabithatha empophini zabanye besizama khonapho nxa umuntu umuntu yakho nayasigubha abanye bavele banama-drums bathingabaisituationi bayinanzelela abantu abaningi ayazayesikasika amanzi kule kuezindlini.
Kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana?
Abancedisana abantu even noma kubana abantu ngesituationi yamanzi akula mntu enyehlamukuthi amanzi ebengakwaziyo
ama-bhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawe nxa ungelawo amanzi uze emgqomo yakho uyahamba uyethatha.
Izibhorane zikhona ezisebenza?
Ibhorane hayi nesami isibhorane asisebenzi kwakusithwanazakusebenzi ngabela kukuprocess ukuthi bakhulunje.
Lo ke ngukhansela Mildred Ncube kaward 16 eGwabalanda sixoxelaye ekwaBulawayo. Siphinde njalo sakhuluma lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ngimelwe ukuthi nendlala kilo ukuthi ukhane ukuthi ngabahambile namhlanje ngesande azaye kuya ngolesibili kuphinde futhi ahambe ngolesithathu aye kuya ngolesihlanu. Ilanga lakwaMgqibelo yilo kuphela esingabe sikhangele ukuthi avuke khona ntshone khona. Okumele sikunanzile futhi uthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapha kulabo kolohlupho khona ngoba ungananzela ukuthi i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa ngantwadla amabhanki amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwadla lamabhanki kumafoni ngoba i-council isukuke lohlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu yaloko ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngizike ngithulule amanzi anambe ngithela ngawo ngithi ngiqeda ukuwathula abe sehamba okwesukukhuthaza kakhulu i-council ukuthi ngabisa umbiko phambili ulandele walowo mbiko kodwa ngangasawulandele kuyaphambanisa abantu.
Lokhu elukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu. Bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela ku-Free State lapho kwaBulawayo endaweni enjengePhumula East. Indawo enjengePhumula East sila for abavela amathathu bengela manzi sengengabathinta laba be-counseling ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo leke baaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iPhumula East kakhulu ward 19 isebephila ngamabhawuza akula manzi kawaphumi lolokhangela isigaba zonzana babuzana la engafakaza ngoba nguye ukhansela wendawo yena leyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengabophumula south ngale kebongwalongwalo lakho amanzi nake ngasavukake ebusuku ngabo 11-12 bewanqamekela kuyade kusise engasekho. So lokhu lohlupho nalo njalo khala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo siyasukubike khonokho ukuthi kanti kweziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi ikakhulu lezi ezidansileyo babe sithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu wethu ngumhlaba wobulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe elale ngalalanga egquthile limbele ukuthi amanzi lawana awathayimele balinde kuze kube phakathi kokusukuza kuye la akhelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abayathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini.
Sixoxelayo ikhansili njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi.
Amagetsi kobulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapho endihlezi khona ngase ngasatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto kusiyajaya imini yantambama ngomvulo kusiyafika ulwesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi sokungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyajaya u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi. Kodwa sikukhuthaza ikhansili ukuthi kathi kungaba njani ke babuye le-programu bebadinga i-donor funding ukuthi ke babe lama-generator kumbe basebenza amasola singazothi ongasebenza ngcono kuyini ngoba manje vele kuzamela ponti singadiphenda ngokuthi izesa kayikho ngokubona kwami vele izesa kayiso ziyabakhona kwamalanga aseduzane ngoba ungakhalana bayale kuthi ukuthi ikhalibha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile umtshina lokuyana ngakunjalo ikhantri sowume ukuthi icabange ngaphandle kwalokho ejale ukucabange singathi ucabange ngaphandle kwebhokisi sungwalathi sinje khona abasebesilayite ngamalayito lalawa wesola kumbe siphiphele ngamagazi.
Inhlelo zekhansili ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani?
Okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena engibe ngakhuluma ngayo iward 19 ephumula east lapho esithi kakula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lanabe enelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kubiyabe enelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye indawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abagcina bethola ukuthi lapho kufikela khona ibhawuza kuzokusithi laba abahlala kathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi nxa usufika komakhelwane laphana makhelwane azoza kunedinsuku zonke ngoba naye ibhili lapha langasibuya izabuya imtshaya ngoba kathesi khathi livumela ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga so nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kuthi ukuthi amanzi abo sebasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiba le-penalty indawo ezilezibholane ezikhangana njengabomketa labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa ukhangela iphumula east engele zibholane ezimbili iphumula south engezebe ezimbili zentathu yewe yezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe bekayibizwanga kodwa uhlupho lolwamanzi kaloku hluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi yimizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le koBulawayo. Ngesikhangeleke indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leli Herald lithi umholi weZimbabwe National Army umnumzana Etsai Chimonyo uthi ibutho lesizwe lizimisele ukuqeqesha amalunga alo ukwenzela ukuthi alondoloze abafuna ukuthula ngoba kulabafuna ukubangela udlakela. Uthe kulamaqembu ethusela ilizwe kodwa eleZimbabwe alesabi ngoba ibutho lizimisele ukuvikela isizwe salo. Ubonge izizalwane zeZimbabwe kanye lomanyano weSADC ngathe yikubambana kwabo bekhankasela ukuthi iziphathamandla zikahulumende kwethule izijeziso ezatheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende ngamazwe aphetsheya. Kulandela ukunqoba kweqembu leHighlanders emdlalweni wenguqu 1-0 enkundleni yeBarber Hill Stadium izolo, ingcwethi ezicubungula ezemidlalo zithi umdlali uPrince Dube onguye ohlohlele ibhoso utshengise ubuciko obukhulu kulo mdlalo ngoba inanzelele ukuthi ugoalkeeper weManica Diamonds uJoram Mutshambo ubengaphi kwenzela ukuthi alikhambele emambuleni. Iqembu leli alikanqotshwa emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selilubhekiseko wechipuku Super Cup nengezi Platinum Stars. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngikhuluma noMofethi Ncube esendaweni yaseGoli. Kanti into eyenza ukuthi khona iUnited Nations ingangenele edabeni laseZimbabwe yini? United Nations ayingenele edabeni laseZimbabwe ngoba iAfrican Union neSADC asisizi abantu baseZimbabwe. Zona ngumthetho zabunjelwa ukuprotecta ama-African leaders acorrupt. Ingangenela njengaseLibya ikhulu labantu baseZimbabwe siyakudinga khona lokho.
Linjani balaleli leStudio 7? Mina igama ngugavadela Ncube la. Okunye balaleli enzama ukuthi ngililimukise khona kathesi ngoba uDisemba seqalile njengamanje. Asiqapheleni kakhulu labafana abadlala ofeja feja lapha. bara masalamuzi amakhulu kakhulu bathathela abantu izimali so lapho lihamba kwandi qaphele and bafana bakithi abafana bakithi ekhaya eZimbabwe ibaba bakangileyo ngento yabo yena le so liqaphele kakhulu abantu bayingozi kakhulu especially uma uthola bedlala vele ungasondeli phansi kwankhona because uma usondela bakuthathela imali ngamasalamuzi so libe be careful.
Sanibonani uStudio 7 igaba lakho ngu-Adolf Shaba. Siyabonga ngethuba elisipha lona. Ngithala nje ngohulumende wakithi lokho kuphela ngu-Emmerson Mnangagwa ohlukumeza abantu, kodwa nje lawo nje ngama-science wokuwa kombuso, ngoba even nemibuso yonke kehama mayise siyafika ekugcineni namanye ama-science abonisa ukuthi siyakuwa, ngoba hhayi kuyabonisa ngoba ukuthi bahlulekile abasenawo amandla sebefuna ukubambelela ngakho konke abalakho. Nje nasebhayibhilini ma uyifunda uba khona lapho nje sebefuna ukuqeda abantu ithemba ukuthi bangakwazi ukuma, bengakwazi ukubambana, kodwa ngendlela abantu engibona bezimisele ngakhona phambili kuhle kakhulu.
Mina ngithanda ukuthi ngihalalisele iFilabusi United Football Club enelise ukuthi sale ku Division 1 lo nyaka isindile. Siyahalalisela abafana okugodlwayo sithi halala, qhubelenze njalo kulo mnyaka ozayo. Asilifuni emsikeni, silifuna libe phezulu ngale kwezikhontesta phezulu. Lenze kahle yini, ngiyalibonga kakhulu bafana bafana okugodlwayo. Sibonkosi Mthunzi, siyalithanda kakhulu.
Okhulumayo ngumfo kaNkomo Banele, ngikhuluma lapha ngiseJohannesburg kwele-South Africa. Singakhangela la ekadeni kudala nxa silandelela umbuso wamaNdebele, umzilekazi wayenabantwana abadala kulo Nkulumane, abadala kulolo bhengulo, kodwa labo bantwana abazange bakhethwe inkosi ukuthi bathathe isikhundla sayo ngemva kokubana yona siyedlule emhlabeni ngenxa yezizathu mhlawumbe ezijiyeneyo. Uhlangabezwa kwakumele ukuthi njengezibulo likamzilikazi athathe ubukhosi bukayise. Whether uDagas umdala kumbe uJoram umdala, unhlanhla amangonxakwe ukuthi wasuka eqonywe nguyise ukuthi ngiyoze kuthatha induku zobukhosi bakwandiweni. Akula muntu ongakuguqula lokho.
Yebo, linjani bafowethu? Heyi, indaba yokuthi akwabantu ilusizi, kodwa ungakhangela kakhulu abantu abachayiweyo ngabantu abadala, abantu abangomama. Hambe shiwa ma ungachaya ukhulu umdabula ikhanda, echaya ngabafana abancane, ngama-youth, ngabafana laba balaba 20-something years, laba bafana abade bechaya abantu abadala. Shiwa kubonisani lokho? Anti bafuna ukuthi besaba abantu, sebethusela abantu ukuthi kungathiwa i-MDC yomhlangano akekho umuntu ozofuna ukuya khona lapho. Hayi, anginawo amaningi nje, bengithi nje ngidlulise wona la amafishane ade nginawo.
Le ndaba yokutshintshwa kwezitrata lapho kwenzakala koBulawayo, especially koBulawayo, kuyabhora kakhulu, ngoba manje sekugcwele amagama ezitrata angabizeki, izibongo zakhona they are very very funny man. Lokhu kuyasincolisela idolobho kahle kahle. Why bezothatha uMnangagwa bemfake lapha ebantwini ezama ukubaqeda, maqede lapho azothathwa abizwe ngesitrata sakhona, athole i-honor. Uthole i-honor for what? Kumele abe honored le eHarare kibo or eGweru, hayi la koBulawayo. Khona manje nje bekumele ukuthi aqala ayokhulukisana noZulu azi ukuthi uZulu uyavuma.
Mfakazi, ngiyakubingelela ngokuzalwa. Mina ngiyinsizwa yaseFilabusi, kodwa ngokuhlala ngiseGoli nginguDevson. Bengithanda nje ukudlulisa ngobuhlungu benhliziyo ngesehlakalo sokushaywa kwabantu ngendlela okwenzekala ngakhona. Le ndoda leyo nguMnangagwa kudala ihleli lapha ngomgabe from ngaboma-1980s. Kuletha isikhumbuzo seGugurawundi ukuthi ube nesandla esikhulu lo nyawo wayehamba ngalo noMgabe, nanamhlanje usahamba ngalo. Nawo amaphoyisa akhona akhohlakele ingane ezincane ezishaya onina noyise.
Bonani, sanibonani nonke basakazi.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7. Le ndaba le eyokuthi kuthiwa khona amaphoyisa ebhaxabula abantu ngale ndlela, ama-opposition party akusamela akonteste manje. No.
Lawo ke ngamazwi abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abangamashumi amabili lasithupha engozini yendizamtshina ebisanda ukuphakama elizweni leDemocratic Republic of Congo. Indizamtshina le iwele lapho kuhlala khona abantu eduzane legceke leDoma Airport kulelo lizwe. Njalo abayisikhombisa abatshone kulingozi bebezimele phansi. Ukudaba olusaqhubeka elemelika kwelemelika elemizamo yokumisa umongameli Donald Trump omsebenzi ngohlelo lwe-impeachment, umnumzana Devin Nunes owebandla lama-Republicans wenqabile ukuphendula umbuzo phambi kwekomithi ephenya lolu daba okuthi wahlangana kumbe hatshi lesiphathamandla se-Ukraine ukuthi athole ulwazi ngendodana kamnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Kodwa abanye bathi ngempela wahlangana laso leso isiphathamandla eVienna ngomnyaka ka-2018. Ngesizwe eziphathelane leMelika, wayengusodolobho weNew York khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumente. Umnumzana Bloomberg wayekubandla lama-Republicans uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016 waxhasa unkosikazi Hillary Clinton owanqotshwa ngumnumzana Trump ukukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo umnumzana Bloomberg uxolisile ngumthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labahispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba esedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya koka-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump, layo engoweNew York, ukuthi usenga ezimithiyo nxa ekhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo, kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke ukusukela izolo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke ngalesi sikhathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook njengoba ke si-live streamer ku-VOA Indebele. Ngiyaxolisa njalo eminye imbiko isiginyiwe lucingo lwami kodwa silodanisa Blessing Dube lo Lindsay Hammond abasibukeleyo siyakwazi ukuthi bakhona abanye njalo imbiko yenu sizayifunda ingathutsha njalo okwamanje ke silalele umculo kaNqobile Malinga esithi Highlanders lizakhumbula ke ukuthi iqembu leli selelubhekise ukumdlalo alikanqotshwa ke emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selikhangelele ukudlala kumdlalo weChibuku Super Cup kulandela ukunqoba kwalo elengezi Platinum Stars 1-0 enkundleni yeBuffalo Stadium izolo kodwa kakhathesi ke hayi umculo nje lokujayiva ke umculo ohaya iboso vela kunqobile Malinga ke sikhangele ezinye ke zendaba ebesikhokhela ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili. Ikhansili yakwaBulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitha kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Sibonge bonke ke abasixhasayo kuhlelo lwethu. Uzenzo Oscar Ndlovu, uPolite Gwakuba Maphosa, ubokuthula Sebangwenya, uTom Hlabangana. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.